amabandla ezokholo abecula ethandaza ehlanganela lemuli yakudabengwa emzini kamuyi kanye lokubonga usomandla ngesikhathi umuyi esemhlabeni lapho asebenza gadalala ukulwela inkululeko yelizwe. Inkokheli zamabandla la zincome kakhulu umsebenzi owenziwa ngumuyi isithi akulahlekelwanga imuli kuphela kodwa ilizwe lonke. Okufakazwe ngenye yale nkokheli umnumzana Buster Magwizi kuyalandela.
Namhlanje sihlangene lapha emzini wakobaba uDabengwa ositshiyileyo ekupheleni kweviki yona le edlulileyo. Kulusuku lwanamhlanje kuhlangana abafundisi abathe bazonikeza umthandazo omkhulu ngoba abafundisi ngabantu bakaNkulunkulu abaze ukuzosiduduza enhlungwini esilazo zonke ngokulahlekelwa ngubaba iqhawe lesizwe uSupremo General Dumiso Dabengwa.
UReverend Kenneth Mthatha unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kungaba yikuphambanisa ukuthi umuntu athi uDabengwa wayengowesigaba esithile.
Size lapha njengamabandla ukuthi siduduzane, okwesibili ukuthi si-celebrate impilo enkulu kakhulu. Ubaba uDabengwa was bigger than life. Akwenzi ukuthi umuntu athi engakhuluma laye njengomuntu owendawo eyodwa uselebretwa impilo yakhe all over the world. Sithi uwuphi umsebenzi waye ufuna kakhulu esimele siqhubeke phambili lawo. Waye nesifiso sokuthi abantu babambane futhi ukuthi ilizwe likhululeke okugcweleyo. Yiwo umsebenzi ezomele sihambe lawo phambili lesimkhumbula ubaba uDabengwa.
Umfundisi uAndreas Banda owebandla leBrethren in Christ Church ufakaze ngokuzinikela kukababa uDabengwa ukusebenzela umphakathi.
Size lapha njengamabandla ukuzoduduza imuli yakobaba uDabengwa esikutshole esikuphakamisayo. Sithi sikhala kanye labo njalo futhi ababekwazi ukuthi sonke lapha ubaba afike khona kudlule emhlabeni sonke sizafika. Ngitsho futhi la kumuli laku community yakuBulawayo laselizweni lonke nje ukuthi lapha ubaba uDabengwa afike khona sonke ezonke uJesu engakafiki sonke sizafika khona. Okumgqoka kuqakathekile sizilungiselele ubudlelwane bethu loNkulunkulu futhi kungasidlule emhlabeni sibe lethuba lokubakhaya ezulwini.
Umfundisi uSinjoki owebandla le-Praise and Worship Center ufakaza ngezifiso zikamuyi njengoba babevame ukuxoxa njengabomakhelwane.
Manje umakhelwane kababa uDabengwa esihlangana kakhulu ekuseni nxa ezithatha ama-walks akhe bekumthetha nokuthi ekuseni ngama-6 athatha ama-walks nonkosikazi wakhe esesihlangana emgwaqweni. Kodwa phezu kwalokho last year sokushiya kuma-elections njengaba lomhlangano layo singu-2-1-1 sakhuluma nje ngezifiso zakhe zokufisa ukubona iZimbabwe ibambene lokufisa kwakho ukuthi iZimbabwe iphumelele kanjani. Sathandazwa sonke uyindoda ehlonipha kakhulu ihlonipha la mabandla atshiyeneyo lokukholwa kwabantu abatshiyeneyo. So hayi ube umuntu sibili engimazela eduze kakhulu baba uDabengwa.
Umnumzana Charles Nyathi, umqondisi wohlelo lomngcwabo, uthi ngolosihlanu abantu bazabuthana eWhite City bevalelisa iqhawe.
Amalungiselelo omngcwabo kawatshintshanga lokho enjalo. Ngolosihlanu kule memorial service eWhite City kuqala ngo-9 kuyephela ngabo-4-5 ngemva kwemini. Kodwa amagedi avulwa ngo-8. Amabhasi azathatha abantu e-City Hall nalapho ababevele bebethathwa khona sisiye e-airport ekuseni abahambise straight bahle baqonde khona ngale White City. Kodwa ngomgqibelo ekuseni ngo-8 izimota kumele zibe zisendleleni sezifikile entaba zentuna ngoba umngcwabo uzaqala ngo-9. Sikhangelela ukuthi enxenye kuthi 12-1 ungabe usuphelile.
Inkokheli yamabandla ezokholo zihlangele lamhla zihlose ukuzokuma lemuli ziduduza ngalokho okubehleleyo. Bakhuthaze imuli ukuba izifiso zikababa uDabengwa kumele zifezwe ikakhulu ukubona abantu bebambene njalo belokukhululeka okugcweleyo. uZulu unxusiwe ukuba aze ngolwesihlanu eWhite City ukuzovalelisa iqhawe lesizwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.